Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyabonga blessing lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 7 kuNhlangula 2024 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ubengafanelanga akhulume ngeZambia ngaliya ndlela kumba akhulume ngamanye amazwe ngaliya ndlela. Kukhona okukhulunywa ensitha, kukhona okukhulunywa ebandla, khona lokho nje kuyinto efanele ukuthi abantu asebelesikhathi eside kangaka besembusweni babekwazi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usedale inkulumo ngamazwi awethu lelo mkhokeli wakwele Russia izolo. Awukuthi elemelika linika eleZambia leMalawi imali yokuqinisa ezomvikela ukwenzela ukukhawulisa eleZimbabwe.
Okwakhathi sangeke sisho ukuthi uhulumende wobumbano uzaba khona, kodwa nxa uzaba khona kuba nzima futhi ukuthi uhulumende weSouth Africa uzaba lobudlelwano obunjani lelizwe leZimbabwe.
Kuyaxokozela kumabandla ezombusazwe kwele South Africa wona azama ukubumba uhulumende omutsha olakho ukuguqula ubudlelwano balelo lizwe leZimbabwe. Iqembu leZimbabwe Warriors likaphansi emdlalweni walo okulungiselela iWorld Cup. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usedale inkulumo ngemva kokutshela usowabo wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuthi elemelika liqinisa amandla alo ezwekazi le-Afrika ngokupha eleZambia imali njalo lisekela lelo lizwe kugatsha lomvikela la kunhlelo zentuthuko ngenjongo yokunyampisa eleZimbabwe inhliziyo lilikhawulisa. Umnangagwa wethu le amazwi la izolo emhlanganweni awenze lo Putin khona le kwele Russia. Ecela uncedo lokusekela ugatsha lwezomvikela kanye lezenotho eZimbabwe. Umnangagwa uthe iMelika lilizwe elizonda ilizwe lakhe esithi yikho nje lisekela amazwe akhe lane lalo afana layo iZambia kanye leMalawi. Abanengi abacubungula ezombusazwe loZulu Makhaza bayawasola amazwi kaMnangagwa la besithi ubengamelanga akhulume njalo ngelizwe elingomakhelwane. Bathi njalo amazwi kaMnangagwa aveza sobala ukuthi kamthandi uhulumende wakwele Zambia. Isikhulumeli sikahulumende weZambia umnumzana Cornelius Mwita utshele iStudio 7 ukuthi kulusizi kakhulu okukhulunywe nguMnangagwa, wathi bakhetha ukukhuluma lolodaba ngasese. Ukuhlaziya loludaba sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Efindlela Ncube.
Indlela akhulume ngayo umongameli kayizange yaba lalokho ukujula kwezokudlelana lamanye amazwe, ayibanga lokuhlakanipha lokho esikukhangeleleyo ukuthi nxa ukhuluma ngamanye amazwe ukhuluma ngaphi njani. Futhi njengoba ekhuluma emphakathini kusegcekeni kurekhodwa, ubengafanelanga akhulume ngaliya ndlela, akhulume ngeZambia ngaliya ndlela kumbe akhulume ngamanye amazwe ngaliya ndlela. Kukhona okukhulunywa ensitha, kukhona okukhulunywa ebandla, khona lokho nje kuyinto efanele ukuthi abantu asebelesikhathi eside kangaka besembusweni babekwazi ukuthi kuvele kusetshenzwa kanjalo. Ngakho kubengafanelanga akhulume ngaliya ndlela, kuyenza ukuthi ubudlelwane lamanye amazwe bungahambi ngendlela efaneleyo nxa esiyacela abesefika akhulume ngawo ngaliya ndlela lawo mani.
uhulumende wakwele Zambia uthi kungaba lusizi kakhulu nxa kuyikuthi ngempela uMnangagwa uwakhulumile lawa mazwi. Singabona lokho kuphazamisa yini ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leZambia?
Angiboni ukuthi ubudlelwane phakathi kweZimbabwe leZambia buza konakala okwedlula lobu ngendlela obuvele bungakhona. Kuvele kulokungazwani okuthile selokhu kwatshintsha uhulumende kwangena omunye eZambia okaHH. Abuqinanga kakhulu ubudlelwane kodwa bukhona ubokuthi vele singomakhelwane singabantu banye. Alikho ilizwe phakathi kwamabili elizavuka lingekho. Singabantu banye. Ngakho ke khona lokho kuza kwenza ukuthi lanxa bengakuthokozelanga ukukhuluma lokho abakubone kusenziwa ngumongameli uMnangagwa kube sekulungiswe ensitha. Bona mbona sengathi baza kwenza ngcono kulaye ngokuthi bamlande ensitha ukuthi hawo bekungafanelanga sikhulume ngalendlela kakhulu sikhuluma ngomakhelwane. Yikho lokho engibona kangiboni ukuthi labo bazaphosela amazwe ebandla alobuchapha. Hayi, ngibona sengathi baza kwenza ngendlela ehlakaniphileyo ukuze bagcine ubuhlobo ngoba sonke siyabudinga ubuhlobo njengomakhelwane.
UMnumzana Fidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Abantu abanengi abangene emhlanganweni wobuqoqweli ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe namuhla eHarare bathi lokhu bengayithembi imali entsha eyohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZiG yona engatholakaliyo njalo okwakumele incedise ekulungiseni uhlupho lwentshintshi. Bathi imali le kayilancedo ngakho kunzima ukuba belandele iziqondiso zonke abazinikwa libhanga leReserve Bank ezokusetshenziswa kwayo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zeHarare ebezibuthene ecoalition le-University of Zimbabwe UZ zitshele uMnumzana Innocent Mache obemele usibalukhulu webhanga le-RBZ emhlanganweni oqoqwela ibhanga leli obumayelana nokusetshenziswa kweZiG ukuthi imali le ngeyokukhohlisa abantu beZimbabwe. Omunye wabethule umbono lo ngumnumzana Xavier Phiri.
Sesake sakubona lokhu kwenzakala. Thina imali le ivela sithe ngoba ibuya kusetshenziswa uSwazi. Amapholisi esithi ithandeni kambe lake lakuzwa ngaphi khona lokhu. Imali yelizwe kumele isithengise yodwa.
Lokhu kusekebenzisa kaMseHarare umnumzana Mlungisi Chuma.
Vele nxa uhulumende ngowakhe esebenzisa imali yaseAmerika athi sisebenzisa amaZiG kuba nzima ukuba sithi kambe imali ezasisiza isifuna ukulahlekela ngamadola 8.
Umnumzana Matthew Sivindi ohlala eHarare obethemhlanganweni lo uthi iZiG izahlupa ngokuthi abantu bagcina besebenzisa imali eningi uma begada imichova ukumbe bethenga impahla ngenxa yokuswelakala kwentshintshi.
Kanjalo indaba yechange kade sihlupha, so ama-denominations lawa amancane ayasiza kakhulu ukuthi le tshintshi yakho uyakwanisa ukuyithola.
Umatshe uthe kumele abantu bonke basebenzise imali le.
iZiG imali yethu, imali yelizwe, ilizwe leZimbabwe. I-US dollar le, irandi le, aso yethu. iZiG imali yeZimbabwe. Futhi imali le iyathenga.
Ingcwethi kwezombusazwe lezomnotho umnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganise Common Market for Liberal Solutions uthi kumele uhulumende avume ukuba iZiG kayisasebenzi kahle.
Kufanele kudingwe indlela zokulungisisa umnotho wethu, iproduction yethu, ukwenza ukuthi imali eyangaphandle kwelizwe isetshenziswe kuphela nxa kuthengwa izimpahla zangaphandle. UZulu weZimbabwe asebenzise imali yalapha kodwa iproduction cycle yethu, ivalue chain yeproduction leconsumption leseving ngekhonosifatho njalo ifanele isebenzise imali yalapha.
Sekubotshwa abantu abedlula ikhulu okuthiwa bathenga bedingisa imali okungekho emthethweni okudala ukugugudeka kweZiG. Ingcwethi kwezomnotho zithi iZiG ifana xathu lemali yohlobo lwamabond leyinye eke yasetshenziswa elizweni yalahlwa ngenxa yokugugudeka okwesabekayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abantu abanengi bayazibuza ukuthi kambe kuza kuba lenguquko na kubudlelwano phakathi kweZimbabwe leSouth Africa nxa kungabunjwa uhulumende womanyano kulandela ukwehluleka kwebandla elibusayo le-African National Congress ukuthola amavoti aneleyo okubumba uhulumende lelo bandla lizimele. Leli bandla selizama ukukhulumisana lesiphathamandla zamabandla aphikisayo agoqela ele-Economic Freedom Fighters, umkhonto wesizwe, Democratic Alliance, lamanye ukuze kubunje uhulumende womanyano. Amabandla la aphikisayo athi angeke angene kuhulumende kanye ngoba alinhlelo ezijiyeneyo. Abacubungula izombusazwe bathi ukwehluleka ukwehlukana kwenhlelo zamabandla aphikisayo lebandla le-ANC kungeza kube lenguquko yobudlelwano phakathi kweZimbabwe leSouth Africa. Kasenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ebezingaphenduli omakhalekhukhwini. Kodwa sixoxelo mnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, yena othe kusakude phambili ukuba kwazakale ukuza kwenzakala kungabunja uhulumende wenkazatho.
Okwakhathesi angeke sisho ukuthi uhulumende wobumbano uzaba khona, kodwa nxa uzaba khona kuba nzima futhi ukuthi uhulumende weSouth Africa uzaba lobudlelwano obunjani lelizwe leZimbabwe, ngoba kasikabikwazi ukuthi iwaphi amaqembu kumbe wapha amabandla azoba ngamalunga alo uhulumende. Kungenzeka kube lebandla elikhokhelwa ngulo owayengumongameli BNK Party, kungenzeka kube libandla le-Economic Freedom Front lalo libe khona, kungenzeka ibandla le-Democratic Alliance libe khona. So ke kuba nzima ukuthi sitsho, ngoba ibandla elifanana le-Democratic Alliance siyakwazi vele ukuthi kalihambisani lokwenzakala eZimbabwe, njalo futhi kalihambisani lebandla le-ZANU-PF. Kodwa ke siyakwazi ukuthi ibandla le-MK Party sike sabona umholi wabo owabatsha lowamiswayo ehamba esiyafika eHarare kungafiki eKetwen, asikwazi ukuthi babekhuluma neHarare. Siyakwazi futhi ukuthi uJulius Malema engwe-EFF kwesinye isikhathi bayakhulumisana labanye abezanu-PF, asikwazi baxoxisana ngani. Kodwa ke yikho engitsho ukuthi kunzima kwakhathesi sitsho ukuthi kungaba lotshintsho yini. Sikhangelele ukuthi nxa sokusiyavulwa ke indlu yesishayamthetho yele-South Africa, kuyabe sekucaca ukuthi uhulumende we-South Africa uzabe minjani.
Wena ngesifiso sakho ubona ngazani kumele kwenziweni?
Mina ngesifiso sami ngifisa ukuthi ngabe ibandla le-ANC liyazakhela uhulumende lokho kuthiwa ngolwasemzini minority government, ngoba i-ANC yenza umsebenzi omkhulu wokuvikela izizalwane zasePalestine. Nxa kungangenela i-Democratic Alliance kuhulumende wobumbano, sibona ngani lokho kuzatshintsha. Esihlala sikutsho nxa sekubuya eZimbabwe, lokho siqinisa ukuthi ibandla le-ANC kalizange libe lobudlelwano ngesikhathi sempi leZANU-PF. Ibandla le-ANC lalobudlelwano leZaphu, yikho okumele sekuphakamise ukuthi sibonise ububi bokuba lobudlelwano lebandla leZANU-PF abangazange babe ngabangane nangesikhathi sempi yenkululeko.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena, ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg khona le kwele South Africa. Izifundi ezilichumi lanye ezivela esikolo se-Inala Country School esigodini eMathebeleland South zikhona pha eMelika ukuzofunda okuchiyeneyo phansi kohlelo lwe-Youth Ablaze Global Exchange. Izifundi lezi zethekelela amakolishi emfundo yaphezulu ngenhloso yokuthapha imfundo ejulileyo kanye lamasiko aseMelika. Utabo Kancube usipha lolu daba.
owasungula inhlanganiso ye Youth Ablaze Global umnumzana Mlungisi Mhlophe uthi uhlelo lolu luza kupha izifundi ulwazi olugoqela olubukhokheli kanye lezamabhizimusi.
Mayibuyela umntwana ahambe ethethe into ebambekayo ngempilo yakhe yakusasa, lephupho lakhe ukuthi liyafezeka, ukuthi ngempela impilo nje ayipheleli nje khona lapha kuleze kule kusasa elihle ngabo. Sakha ikusasa elihle labantwana bethu ukuthi baphile impilo engcono ukudlula thina indlela esaphila ngayo.
Lonyaka inhlanganiso ye Youth Ablaze Global ibambisana lesikolo seInala Country School ngenhloso yokuthuthukisa abantwana bemaphandleni. Umqondisi wesikolo leso uMnumzana Qiniso Mpofu uthi uhlelo luzaphathisa kakhulu abatsha.
Indikimba yokubumba umuntu ophelele ephelele entweni zikamoya, abe spiritually nourished, aphelele ku skill, abekwazi ukuthi ubuciko bezandla lolwazi olubambekayo kuyamsiza umuntu afunde, aphinde futhi aphelele ekukhokheleni, abe umuntu olokuqedisisa kwama global systems.
Omunye wezifundi lezi ezikwele Melika ukuyanda Sibusiso Moyo.
Sizilapha i-USSP ngi-cultural exchange program esizosifundisa, esizotshintsha ama-culture zethu lawa labantu bangaphandle. So sizofunda izinto zalapha, sifunde into abayenzayo amabhizinisi, lathi sibafundise amabhizinisi ethu, sibafundise izinto esiyazifundiswayo ngabadala manje, lama-regions ethu sibafundise kanelele ukuthi lathi sithole ulwazi, sifunde izinto ezinhle, lathi si-experience izinto eziningi lapha e-America.
Umbalisi ofundisa eInala Country School obuye labantwana laba eMelika unkosazana Paula Paloma uthi ukhangelele ukuthi bazabuyela belolongekile.
Bese kukhangeleleyo kuprogram leyo ukuthi abantwana bahambe ezindlini bekwazi ukuthi bafuna ukwenza empilweni. Yes. Ngoba ukuza lapha yi different world nje ngokwayo. So individually bala ma careers abo bavele befuna ukwenza. So we are hoping ukuthi bebuya lapha kuzabancedisa kakhulu ekuchuzeni a better life.
Uhlelo lwe Youth Ablaze Global Exchange Program lwasungulwa ngomhlophe owazalelwa koBulawayo eZimbabwe njalo okwamanje ohlala eVirginia eMelika. Phansi kohlelo lolu izifundi lezi zizakwethekelela indawo ezigoqela amakolishi, amamyuziyum, amabhizimusi kanye lendawo zokuzilibazisa. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguTabo Kancube.
Kwezi pathelane leMelika.
Engaba engumongameli wakuqala ukutholakala elecala, kodwa usekelo lukaTrump luyaqhubeka lukhula, kutsho omunye wamagqwetha akhe.
The Trump campaign obviously smashed political fundraising records, including raising money from tens of thousands of new donors.
Umkhankaso kaTrump uthole uxhaso lwemali olungakaze lubonakale kunkulungwane zabalandeli bakhe ngemva kwamahola angamashumi amabili lane kuphela kwethulwe isinqumo somthethwandaba.
Emthethwandaba abatshutshisi bathi uTrump waqamba amanga encwadini zamabhizimusi akhe ukuze athole usekelo kukhetho lomnyaka ka-2016. Ukutholakala elicala kukaTrump akusoze kumsize, ikakhulu kubavoti bonsundu, kutsho usibalukhulu wesigaba seMaryland uMnumzana Westmore owebandla lamademocrats.
What's going to resonate with the community as a whole is having a person, having a president like we have in
president. Ukuzemukelwa ngumphakathi ukuba lo muntu wabantu onjengomongameli Biden okhangelele ikusasa yabo eqhakazekileyo.
Ekhuluma labezindaba bomsakazo weFox News ngesonto kuhlelo Fox and Friends, uTrump uxoxa ngokuthi ulakho ukugwetshelwa uhlala ejele kumbe ukungasuki emzini wakhe i-house arrest mhlaka 11 Ntulikazi.
I don't know that the public would stand it, you know. I'm not sure the public would stand for it.
Angazi ukuthi uZulu uza kumela yini lokho. Uyazi, ngibona njengathi uZulu kasoze akumele lokho. Ngibona njengathi uZulu uza kuthi sefike kusibanga sokungamukeli ukuhlukuluzwa.
Umkhankaso kaBiden wethule umbiko enkundleni yokuxhumana e-X sithi isigilamkhuba sithi kuza kuba lodlakela nxa engagwetshelwa ukuhlala endlini. Lanxa umongameli Biden ekhangelelwe ukuqhubeka esithi akula ongaphezu komthetho, umkhankaso wakhe uza kwengezelela ukusetshenziswa kwesigwebo sikaTrump ukuhlasela isimo sakhe. Kutsho ocubungula ezombusazwe ekolishini ele University of Chicago, unkosikazi Susan Stokes.
His desire to use his money and power and influence to avoid
umkhuba wokusebenzisa imali ukuze engajeziswa kuza kuba njalo.
Ngaphandle kokujabulisa abalandeli, umkhankaso kaTrump ungenza ngcono nxa ungahlambulula umbiko wawo ukuze uhuge abanye abavoti, kutsho uStokes.
Maybe suburban women who might be a little bit on the fence about what to do in the
ngxenye abesifazana bemadolobheni abangacaci ukuthi bazavotela bani ngokhetho luka 2024 badinga isizathu sokuthi bakhangele phandle kwesigwebo lesi.
Imikankaso yababili ikhangelelwe ukuqhubeka izama ukuhuga abangazi ukubana bazavotela bani phambilini kwengxoxo mpikiswano kamhlaka 27 yonale inyanga ikaNhlangula. Lolu daba luqoqo intatheli zindaba eyeVOA uVeronica Balderas Iglesias lwethulelwa kuStudio 7 yimi uPraxedes Jeremiah.
Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngiyichona njani kuStudio 7? Yabizwa laba bafana laba bezano laba abathi khona kube kungamaqhinga ukuthi kukhitshwe ama liberation party. Kodwa empeleni ama liberation party anceda ngani Africa? Amazwe aseAfrica abolile busu ngendaba yama party ona lokuthi angama liberation party. Silohlupho kakhulu ngoba lawo ma party othi liberation party basebenzela izisu zabo. Kodwa ke into ongayizwisisiyo lo mfana umbe uthi ngumabutho moyo ukuthi South Africa ayifani leZimbabwe. South Africa kukhulunywa ngedemocracy. Lokho likwenzayo ukutshona lichaya abantu ukuthi lithi abantu bayalithanda bengalithanda. Ayikho leyo nto leyo. Kodwa ngelinye ilanga azaphuma kuphela lawo ma-liberation party.
Ebelipho njani kuseni kuStudio 7?
Ulimemayo lapha nguJeffrey Chuma, ngilapha kuJimila. Ngiya kulesinemezelo nje sokuthi i-government ithuma izinduna ukuthi sikhulumisane lazo ngodaba lwegugurawundi. Siyanxusa lonke bathokazi abahle asemthweni izinduna sihambe siyekhuluma lazo sibatshele iqiniso okwenzakalayo ngoba bakithi abantu baphela kula muntu ongakwaziyo ngobhuqazwe. So nxa igavenmenti sisondela kithi ithweni funa uzokukhulumisana lathi singesabeli khatshana, asisondeleni asisondeleni asondeleni bathokazi abahle. Ngiyabonga, ngikhuluma laba ngikomathuphula ngifaka lesi sinemezelo kini lonke jikelele ukuthi asondeleni bakithi ekhulunywa lezi nduna.
Studio 7 basakazi bethu esilithandayo kakhulu okhulumisayo ukona waselupani ithema 41 lapha okwamanje South Africa East London. Sinokuthokoza sifunda okuningi kakhulu kuleli lizwe makukhulume ngefreedom. Sibonile ukhetho lwenziwe, sabona umongameli we-ANC uRamaphosa evuma ukuthi abaqhubanga kakuhle bona ekhetho. Akunakulwa, akunakala, nothi lokhu kufanana nokwethu. Ongathi ama-politician akithi especially ZANU-PF ongathi ingafunda intweni ezifana nalezo makukhulunywa ngefreedom. Uma abantu bengasakufuni lalela abantu njalo ungayenzi okwenkani, bona bayenza okwenkani abezanu-PF. Bafuna ukubusa ngenkani, bafuna ukuthi abantu babavotele ngenkani abantu bengabavotelanga. I-suppose besitophe ngento abayenzayo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbono yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo, eleLesotho linqobe iqembu leZimbabwe Warriors nge-2-0 emdlalweni wokulungiselela imidlalo ye-2026 World Cup namuhla enkundleni ye-Orlando Stadium kweleSouth Africa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo wayedlalela ama-Warriors, u-Alexander Maseko.
badlale kahle ne despite ukuthi kona no preparations it was just like 5 days before the seat because bafika nini bafika ngesonto and then they played the game nini after a long layoff badlale game in 40 times so they played well you were 6-0 ngama soft goals a lot of chances
ye kulaba abathi kulaba bafana abancane kakhulu abavele ngilandi laba inxa yibo abangazilutho abakajayele phela sise abangabondabondeki njengani ungathi ngakho
the preparations zethu ni asizange senzeni siplane isikhathi sikhona abafana laba bebedlala ama competitive leagues ni bedlala ama competitive leagues la bathuze ngokuthi bebe active ukuthi uzokuthi bebe active asitholanga nje isikhathi sokuprepare azange sisithole nje isikhathi sika so bese sifika nje ngokuthi ubani udlala kuphi hey good njani sebe phonga ukuhlota nje yini I team azange sibe ngiyitho ndoba isikhathi sokuprepare so into engisho mina ukuthi ama competitions afana nalawa siyazi ukuthi kona no what calendar ikhona so kufuze ukuthi la isiplane kulesikhathi
Longo Alexander Maseko owadlalela iqembu leZimbabwe Warriors obebukele umdlalo wanamuhla phakathi kweLesotho lama Warriors kwele South Africa. Uhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi kaMasikandi osacathulayo ozivisa ngejongosi lezinsizwa ephethe ama single akhe amatsha.
Salbonani, salbonani, ngiyabonga ithuba engiliphiweyo mina igama lami welcome Nube igama lami lokusebenza ezomculo ngizibiza ijongo lezinsizwa ngokuhlala ngihlala eBotswana ngisuka eZimbabwe endaweni yaseNkayi esigodini saseSibuyi ngumuntu osanda kungena kwezomculo ngisese lama tracks ona lawa ambalwa
Nini njongo lensizwe phume enkaya esigodini saseSibuyi ithi indlela indlela engihambe kuzenzike la ngiyamemeza ngithi thank you gogo mamkhulu ngonikazi lami ngokungiqeqesha ngizinikele njongo lezinsizwe ngithi angihambi ngedwa ngihamba nawo udadewethu intombi yamaphupho ngithatha phansi esitolo sesigabeni sasesinandaba ngidule ngethatha ijaha lakithi engayiprimary ngithi inkosi sesiyafika ngithisile umabeka indlela ezimazombezombe engaqeda amanyathelo amadoda esiyabizwa kwasijabha emhlangeni ngiphinde ngithi usikoloto samashonini
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
inamba zami zocingo ilezi plus 2677559223 abangidingayo bengangithola lapho and then kuma platform ngikhona ku Facebook I platform yami ijongo lezinsizwa I platform yami kuma TikTok as well ngikhona bengangithola khona apho ku YouTube as well ngikhona njalo I platform yami ijongo lezinsizwa ngokunjalo
ubachiyela waphamazi abalandeli
abalandeli ngibathembisa okunenga kakhulu lokubajabulisa njalo lokho engisebenza ezinye izingoma siyaphambili ngibathembisa ukuthi kusiyafika uJuly kuzabe sokule okunye okunenga ekupheleni kwakhe engibalungisela khona
Jongo lezinsizwa lihlabela ke kamnandi lapho lisiqhivela uhlelo lwethu lingakhohlwa sihlobo luyalandela uhlelo lwe live talk lapho esixoxa khona ngokubunja kukahulumende omutsha kwele South Africa kwanele mthakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo korolokwana wamatukandu
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.